Sekuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo mhla ka 29 kumabasa 2018 kungesonto nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkulungwane zabezana uPF abalesifiso sokungena kukhetho badibana lenkinga ekhethweni lwamabandla lwebandla lezana uPF ama primaries, abanye amagama abo engekho kuluhlu lwabavoti. Amakhulu amalunga ebandla elilosekelo lukamnumzana Robert Mugabe ele-NPF ahlangana kobulawayo phambilini komhlangano omkhulu ozenzelwa eHarare. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos linqobe okwakuqala umncintiswano walonyaka weCastle Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhetho lokudinga abazamela ibandla lezana uPF kukhetho ama primaries luphuze ukuqala namhlanje eHarare ngemva kokuba ugwalo lwamagama alabo ababhalisa ukuvota ivoters roll ingethulwanga ngesikhathi ngoba inkampani yanikezwa umsebenzi wokudinda lolugwalo iJongwe Printers iphuzile uqeda umsebenzi ngesikhathi. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labantu livukele ukuya kulezo ndawo zokuvotela ngesikhathi esabekwayo sehola lesikhombisa ekuseni kodwa lathola lokhe kungakalungi. Abanye balaba bantu bahle bakhalala kuthi ababuyeleyo labo bebehlangana lenkinga ezimbalwa okubalisa ukuswelakala kwamagama abo kuvoters roll kanye lokuba kulethwe amavoters roll akudala kwezinye indawo. Umkhokheli wohlangothi lwezokukhankaselwa kwebandla kuZulu ukuba alivotele upolitical komza ongathandanga ukuthathwa amazwi uretired major general Angel Petru Geje uthi baphoxwe inkampani yeJongwe Printers. Urugeje uthi isiphatha amandla zale nkampani azibatshelanga iqiniso lapho sekulenkinga. Kodwa omunye wabafisa ukuncintisa ukhetho lwamalunga edale lephalamende emele ibandla lezanu PF emzini weSunningdale unkosikazi Irene Msarurwa uthi kukhona ukutshaya amanzi.
My name was put in the wrong ward, and up to today, I couldn't even get a confirmation that since my name appeared in the wrong ward, it's been rectified. Each time I went to the headquarters, ZANU-PF headquarters, I was referred to the province. From the province, I was referred back to the headquarters. Clearly, it shows you that there is no coloration.
Msarurwa, uthi kunengi amalunga ebandla leZANU-PF akhala ngakho okuzabangela ukulahlekelwa ngamavoti nxa inkokheli ingasakulungisisanga.
And these people are known G40 members who were even tarnishing the name of the president, who are known thugs in the community, who are known to intimidate people.
Ngesikhathi lolu daba lubhalwa, umsebenzi wokuvota ubuqhubekela phambili njalo babona ngokhetho ama-presiding officers akhulumisane lalumsakazo athi balethemba lokuthi lolukhetho luzaqhutshwa kuhle. Kusobala ukuba iningi lendawo zokuvotelwa azisoze zenelise ukugqiba lumsebenzi namhla ngoba kulenkulungwane zamalunga ebandla leZANU-PF afuna ukungena kulolukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis, lokhu sikudaba lunye eGwanda kube ingxabangxoza amanye amalunga ebandla leZANU-PF abelesifiso sokungena kukhetho ethole amabizo abo engekho emaphepheni okuvota ama ballot papers kuthi kwezinye indawo lolukhetho luphuzile ukuqala. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Amalunga ebandla leZANU-PF abalisa umnumzana Redompofu Abafuna ukunqintisa ukhetho lwe-Senate eGwanda kanye lomnumzana Lungisani Ncube, abafuna ukunqintisa ukhetho lwabameli bedale le-Parliamente eGwanda North, amangele laphethola ukuthi amabizo abo kawakho emaphepheni okuvotela ama-ballot papers okudala ukhonona kwabo kanye labalandeli babo. Lobanje lolu khetho bekumele luqale ekuseni ngehola lesikhombisa kuze kwatshaya ihola letshumi kulo uxokozelo emahofisini ebandla le-ZANU-PF eGwanda lapho amapholisa abegcwele khona elindele ukuyancedisa ekuvoteni. Esikolo seJawunda kuze kwabasemini abalandeli bebandla le-ZANU-PF belokhu belinde ukuvota kodwa kungela amaphepha okuvotisa. Umnumzana Rido Mpofu ubikelela umsakazi ukuthi kasangenanga ukhetho ngoba ibizo lakhe lingekho njalo uzamelela ukuza ngeziphathamandla imbangela yokuqiwa kwebizo lakhe.
Kodwa sengizwa ama-results kathi esitambama sebekomenta laba abanye babakhangeleyo ama-supervisors ngoba vele asaphiyanga enu awulekile from them by this evening top-up ukuthi weyifowadi kini.
Emaphandleni abalisa eGwanda South le-North ukuvota kuphuzile ukuqalisa kodwa bekusobala ukuthi abancintisayo bebethwala abalandeli babo besiye lapho bekuvotelwa khona. Bedbridge East ukuvota kubikwa kuqale ngehola lesihlanu ntambama esikolo seBembe High. Ukhetho lwamapremari awezanu-PF ezansi emandebeleni lungene ngamalungu amaningi kakhulu njalo utshalimana waleli bandla kulo mhlubulo uDuzulu ukhokwe ngumbuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla leZANU-PF lithe ukuvotwa kuzavala namhlanje ntambama kodwa ngenxa yengxabangxoze ebekhona lunakho ukuqhubeka kwezinye indawo kuze kube sebusuku. Impumelelo yalolu khetho ikhangelelwe njalo namhlanje busuku. Ngingu-Albert Ncube ondaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Ibandla eliphikisayo ele-National Patriotic Front, i-NPF, elilosekelo lukamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli, lamhlanje belilomhlangano kobulawayo lisenza amalungiselelo omcimbi omkhulu lapho okuzahlonyiswa khona ibandla leli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlangano lo wenzelwe edolobheni lakobulawayo njalo ubulabantu abangaphezu kwamakhulu ayisithiyagalombili i-800. Injongo yalomhlangano yokuhlanganisa ubukhokheli bebandla leli kanye labagcinisihlalo bama-ward ebandla lelo bekhuthazana ukuthi baqoqe abantu phambilini komkhosi omkhulu we-rally ezakwenziwa emavikini alandelayo. Leli bandla lilamalunga ecele leZANU-PF elithiwa yi-G40 elalisekelwa ngumgabe lonkosiwazi wakhe uGrace. Isikhulumi sebandla leli umnumzana Jealous Mawarire uthe njengebandla sebebumbe ubukhokheli obuphansi obuzasebenza loZulu ethi lumhlangano ubujonge ukuthi bazilungiselele phambilini komhlangano omkhulu ozaba seHarare. UMawarire uthe njalo balabagcini sihlalo abazinkulungwane eziyisitshiyagalolunye i-9,360.
This is the provincial inter-district meeting. It's a meeting for our leaders.
Lo ngumhlangano wama province inter-district meeting. Yi-meeting yenkokheli ama-chairperson ama-ward ama-chairperson ama-district. Ngingathi mina ngumhlangano wokuqoqa abantu. Siqoqa abantu sikhangelele irally yethu yokuqala eyabe siHarare emavikini alandelayo nxa kungasikho ensukwini ezilandelayo. Lezi yizo yikho okuqoqeke silakho thina lonke la ngama-chairperson avela kobulawa iprovince.
Giving a speech, they said that we are structured around polling stations.
Umsekeli kanobhala kuhlangothi lwabo mama unkosikazi Rose Phiri uthe bona njengebandla bamele ukukhokhela ngendlela eqotho engelachuku. Wengezelele esithi uhulumende lo okhona khathesi ulochuku kuZulu njalo udume ngombhuqazo wegukurawundi kanye lokutshaywa kwabantu ngemva kokhetho luka-2008.
Umuntu nxa kuthiwa yinkokheli ukhanya ngezenzo zakhe, ukuthi abantu bemlandele balandela ubukhokheli bakhe. Kodwa nxa umuntu elomoya omubi, umuntu engumbulali, umuntu engumxegi, abantu abakwanisi ukumlandela. So thina yikho esakubonayo, hayi thina indlela leyo asingeke sinjani sihambe ngayo asike siyilandele ngoba umuntu lo akavotelwanga uhluthunile umbuso ngenxa yokuthi yena wayesebone phuzelwe wayengafuni ukulinda ama-election ngoba wayekwazi ukuthi kalasekelwe ngenxa yokuthi vele yena i-leadership quality ayikho kuye nxa sikhangele ikakhulu sifuna ukukhuluma sikhangele thina koBulawayo kumbe kwi-region leyo nxa kungafaka umfanekiso wakhe lapha mina ngihle ngikhumbula abantu abafayo eBhalakwa
umgcini sihlalo webandla leli unkosikazi Eunice Sandi Moyo laye usole uhulumende lo okhona khathesi ethi kangenanga ngendlela eqondileyo njalo wabethesa icala lokuthi balesikhathi eside bezama ukuhluthuna umbuso besehluleka bagcina besebenzisa ibutho
singabantu abaselusizini abasebebonile ukuthi abantu laba bahluthuna umbuso benza into engekho emthethweni benza into yaziwa ngamazwi amaningi ukuthi yikhu noma nje bayigqokisa isigqoko sokuthi kungeniswa umuntu ongaso soja hayi thina ke asikuthengi lokho ngoba ngeqiniso lonke into leyi into eyenziwe ngabantu besisojeni
Ibandla le-NPF libunjwe ngenyanga ezimbalwa ezedluleyo njalo umkhokheli wawo lo ngumnumzana Ambrose Mutiniri oyeyinkokheli yevuyo leZipra. Ibandla leli selenze imihlangano efana lawona lo eMashingo kanye leMidlands. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele
Okwamanje ke sengelithiya ezandleni zikaMthembu ozithembayo uGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Hello koko bethu babesethela mazwi
sigcina amasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngothando nxa sithi ngezothando sibili sikhuluma ngakhona kokuthi umuntu uyathandana lomunye esebhrithani yena elomuntu wakhe amthandayo sebotswana kumbe usezimbabwe kumbe endaweni ezijiyeneyo ukuthi ngihlaziye udaba lolu ngilo nkosazana sasenkosi mkandla bese siba ke lo baba uqinisela dabengwa Ikhona ngale ke kuleBotswana. Mama Kandla kunjani mama?
Ayaphila lenjani bani? Ngiyelele labalaleli.
Yes, phile kakhulu. Yimbile lawo baba Dabengwa kunjani?
Hayi, siphilile linjani balaleli weStudio 7.
Yeah, letha baba lizwa kakhulu. So ngikaze ngawe ke mama Kandla. Abantu bayathandana umunye ungaphi ngapi, umunye ungaphi ngapi. Kuhamba njani kona?
Bese sikhila ngazo zena lezi kwesinye isikhathi abantu bayahlangana bengahlali ndawonye so kugcina kwenzakele vele but ama-relationship lawa amanye asebenza amanye ayasebenza amanye aphumelela amanye abhidlika ngokuya kwesikhathi kuya ngabantu bena laba ababili abaye behlangene ukuthi bona bangabantu abanjani
baba Dabengwa uyamuzwa lapho uyakhuluma mkahle
ngivumelana nawe kuya ngokuthi abantu bakhona bona bahlangeneyo ngabanjani ngoba kuyenzeka ukuthi omunye wabo uyabe litsotsi phakathi okuyakusenza ukuthi athi yena uthandana naye nalo umuntu abesehlangane naye emoyeni kumbe ku-intanethi kumbe ngaphi yena ezazi ukuthi yena kumbe uthethe kumbe uthethe so sokusiya ngokuqiniso kwakho umuntu ukuthi yena umuntu wadalwa njani wadalwa waba umuntu onamanga kumbe umuntu vele yena oneqiniso
siyabona ke mamkandla wena lapha ke kweze social media kumbe ngitebulile njini bakuzilibazisa uyakubukuwe khona kuxoxela abantu bathini sibinxa ukukhuluma labo ngodaba lolu
isahluko sona esikhe sasibamba sibili hayi abantu bakhala bathi lokhu vele akusonto yesintwini, akusovuntu ukuthi abantu bahlangane weza kumbe bahlangana ku-Facebook kumbe ku-internet, ngoba kunje umuntu uyabe ungamazi. Abantu bahlala many years, 2 years, 3 years, abanye umuntu ese-England, omunye esekhaya eZimbabwe le, kuthiwa bayathandana bengakaze babonane. Luthando bani bona lokukhuluma nje lingabonani? Nyakana kubonani sifike siba yethuka umuntu ohlangana la engasiye umuntu okade ukhuluma la isikhathi sonke. So abantu abaningi babesithi kuyahlupha lokhu. Manilutshwana asephumele nama-relationships ngale indlela, long distance relationships. Maningi avele aphela sokunokukhala phakathi sibili. Sike sabona abanye at some point bake bagamulana nje.
Ye, khona ukugamulana kukhanya zani babadabengwa into evamileyo kakhulu. So ukuze ukuthi kubalekele kumbwenze okuyikho kuyamele ukuthi umuntu enzele.
Ya, khona sokufuna ukuthi nxa ungumuntu ungubaba njengami, wena ungalandi umuntu ombona uhlangana naye ku-social media kumbe ku-Facebook kumbe ngathi ngapho. Khona sokufuna ulande umuntu ombona nawe ophila naye nsuku zonke. Hayi lo zabo ungamazi nokuthi uyisimo bani, ngoba kunje ngiyakwazi ukuthi ngithathe imota yomngane wami ngiphume phakathi kwayo, umuntu esena sebona imota leyanenhle ngaze ngikuro sehle sithi hana ngumuntu right, kanti mina vele ngizihambela ngenyawo, ngizihambela ngamanyathela vele kaninalutho. So sesidibana sesethuka sezabaleka anjiwe.
Kodwa-ke nxa sesikhangela mamkandla sibili, lina njengoba lingumuntu wesifazane, abantu baphosta ilizwi kanganani khonapho-ke enkundleni ezinje, kumbe vele batshona beshela kuphela?
Litshona liposti ilizwi lithi phosta kusena mini lantambama. Ambona ungathiwa abantu khonokho ukuthi babe besebhukwini lobuso bena labo Facebook labo Instagram, umuntu uyabe ethola ungani ucatshile ngalokho. Abanye bayaganga sibili okuzwayo ukuthi uyabe ezazela kamhlophe ukuthi uthethwe kumbe uthethwe, kodwa bayezingena imeseji zonezo ezithi hayi umuhle, hayi mina sengizimisele ukuthatha kumbe lami ngimisele ukwenda. Uthole ukuthi ama-relationship akhona nalawo maningi, umuntu udlala ungani udlala amadayisi nge-relationship ukuthi hayi ongiyenza mthole ecineni nguye ngiyabe ngimtholile, kodwa at the moment abanye ngabadliwa izimali, abanye ngabathintini, into yakhona vele hayi ngamakhasi nje. Akhona kodwa sesiwabonile ahlangane khona lapha kuma-social media, aphumelela kuhle ama-relationships akhona, abantu bazithathelana bahlala kuhle kamnandi nje. So kuya ngabo bena laba njengoba ejhile udabenga ukuthi labo lingabantu abanjani, njalo lokuthi umuntu wakho umtshela iqiniso elingakanani, ngoba amanga sevanile sibile kakhulu. Sesike sabona abanye behamba ekhaya bethi bayachada, uthole umuntu oyachada la evelejeti
kulobo zima lapha-ke babadabengwa. Sicela uvale-ke udabalalo.
Mina ngiyakhuthaza abantu ikakhulu thina ulutsha ukuthi singathathi ngama-relationship lawa awu-social media, ngoba awalunganga. Kungcono wenze into oyibonayo nawe njalo onobufakazi ngayo.
Gqiba khonapho mamkandla.
Nxa kuwukuthi ungumuntu odinga ukuthatha kumbe odinga umendo, umuntu wakho usumtholile khonapho ku-social media, lawe uqinisele kucaleni umphenye ube mazi okwamaqiniso, ungaka-invest okuningi kuma-relationship lawa, ngoba lapha aphela khona uthola abantu sokuposta amapikitsha obunqina ayethunyezelwana ini lani, izinto ezigcina sezilihlahla.
Ye, ngithatheleli thuba ukuthi mbonge unkosazana sasenkosi Mkandla, yena uhlala khona ngale-ke kwelebhilitane. Mbonge njalo ubaba uqinisela Dabengwa ukhona ngale-ke kwele Botswana. Olivaleli semoyeni ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale
siyabonga Gibbs Dube. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya lo ntungameli Inkomo esipha uhlelo Vuselela Umoya.
Lokuyisikhathi sokuvuselela umoya silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukela lami, ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mbuye lakho ukuthi sikhangele udaba oluqakathekileyo olwenza ukuthi umuntu singamkhangelela ngokuthi ngumKristu kumbe kasomKristu. Ngathi singakhangela impilo kaJesu, isizekeliso lemizekeliso uJesu ayesinika yona, yikuba abantu abaningi ikakhulu amaFarisi nabanye bakhangelela ukuthi imisebenzi yabo kumbe imisebenzi yomuntu ibe yiyetshengisela ukuthi lumuntu ngumlandeli kaKristu kumbe umlandeli kaNkulunkulu. Ikanti uJesu wasitshengisa umzekeliso ukuba ukuze umuntu abe ngumlandeli wakho kweqiniso, uNkulunkulu kakhangeleli imisebenzi yakho, kodwa ukhangelela isimo sakho, ukhangelela ukuthi usiphatha njani, ukhangelela ukuthi vele wena uphatha njani abanye abantu. Lokhu yikho okutshengisela ukuthi ungumKristu yini kumbe awusomKristu. Ngikhangela lo mbhalo kwabaseGalashiya ichapter ka-5 iverse ka-22 ithi yona, kodwa izithelo zikamoya ziluthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lobubele, lokulunga, lokuthembeka, lobumnene, lokuzithinta, kokunje kakulamlayo. AbakaKristu Jesu babethela umzimba kanye lokuhugeka lezinkanuko zabo. Uba siphila ngomoya, asihambe ngomoya. Ngakho lapha kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi esiningi abantu bakhangelisa ukutshengisela isiKristu sabo ngemsebenzi. Umuntu uyabe efuna ukutshengisela ukuthi mina ngiyapha, umuntu uyabe efuna ukutshengisela ukuthi mina ngenza lokhu lalokhuyana. Ikati lapho uJesu uyafaka egcekeni uthi yena into eqakathekileyo kuye, into eqakathekileyo efeza ukuthi lumuntu ngumlandeli kaNkulunkulu kumbe kasomlandeli wakhe, into le ifezwa yizithelo. Manje asike sikhangeleni lapho ukuthi lezi zithelo zibuya kanjani. Izithelo lezi zibuya kokuqala ngokuthi yena uJesu abe phakathi kwempilo yakho, lo moya engcwele abe phila esebenza phakathi kwakho. Ngakho uJesu lo moya engcwele baba njengamanzi athelela isihlahla ukwenzela ukuthi isihlahla leso sibe lezithelo esiphumayo. Ikanti anti uJesu wakhuluma wathi kambe isihlahla engathi kumbe selemon singeke sakhipha amanantshisi kumbe i-orange, kutsho ukuthi leso sihlahla sikhipha izithelo zaso. Ngakho nxa wena uJesu ephakathi kwakho ehlangane lawe, ngoba nje uPaul uthi thina sesingxenye yobukhona bukaNkulunkulu, kutsho ukuthi siyathatha isimo sakhe uNkulunkulu zaso singene phakathi kwethu. Manje nxa isimo sikaNkulunkulu siphakathi kwethu, kulezithelo okumele zikhanye ukuthi hayi, lumuntu uthelelwa uNkulunkulu, lumuntu uphila loNkulunkulu. Lezo zithelo yizo lapha ade ngizibala. Okokuqala luthando. Siyananzelela ukuthi uJesu wanika umzekeliso abantu abaningi abawaziyo omSamaria, ukuthi umSamaria laphana wahlangana lomuntu owayetshaye ngamatsotsi. Kodwa siyananzelela ukuthi kwakulo mpristi odlule ekhangele eceleni, kwakulabantu ababencedisa ethempelini abadlula bekhangele eceleni, kwakulabantu abaningi ababecatshangela ukuthi bangancedisa bakhangele eceleni. Kodwa sinanzelela ukuthi lumSamaria, iBhayibheli lithi umSamaria olungileyo wadlula wathatha lumuntu wamusa wamnceda, kutsho ukuthi nguye owatshengisa uthando ukwedlula wonke lumuntu wayekhona, ukwedlula laba abagijimela echurch, ukwedlula laba abagijimela ukuyathumayela. Okunye sipesi esinanzelela ukuthi lapha kukhuluma ngokubekezela. Abantu abaningi ababekezeli, abanasineke, abanasikhathi sokubekezela abanye abantu kumbe ukubekezela ukuthi izinto zilunge. Ngakho-ke lapha siyabona ukuthi lokhu uJesu uthi yena nxa ungalakho leso sithelo kutho ukuthi uyabe usenkingeni. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuthi ngabe singathathi izithelo zikaKristu, sekele ukukhangela kuphela ukuthi sizenza imisebenzi.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyathandaza ukuba uNkulunkulu usize ngegama likaJesu ukuba sibe lesineke, sibe lokuzithinta, sikwanise ukuba izithelo zikamoya engcwele zisebenze phakathi kwempilo yethu. Ngegama likaJesu niyathandaza. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Kwezemidlalo izolo bezimathonsi kwabeqembu abasekela iba iqembu le Highlanders ngoba linqotshiwe, kodwa ke lamhlanje osowabo abe Dynamos bayathaba kakhulu. Okunengi asikuzweni kuJoseph Njanji esipha impumela yemidlalo yenguqu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje endaweni ezishiyeneyo zelizwe.
Iqembu leDynamos linqobe kwakuqala kumncintiswano walonyaka weCastle Premier Soccer League lapho litshaye leBulawayo City nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeRufaro. Iqembu leDynamos lihlehlelwe nguJames Marufu kanye loBlaising Moyo, kuthe leBulawayo City lihlehlelwe nguNhlanhla Ndlovu. Limpumela itshiye iqembu leDynamos lemiklomelo eyisithupha, njalo likhuphuke lisuka emsileni wengalane yemiklomelo ladlala endaweni yeChumelanhlanu. uthele bulawo yesithi lesendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi ile miklomelo emine ngemva kwemidlalo iyithoba minembili. Umlandeli weqembu lebulawo yesithi uTenzil Dube uthi sekumele iqembu lebulawo yesithi lizame omunye umqeqeqi ngoba uDarlington Dodo uyamehlula.
Hayi, lapha mbono okungcono ukuthi ukhochi lo webulawo yesithi bemkhiphe ngenxa yokuthi ngumuntu owarelegatisa le cholocho last time. So nayo ibulawo yesithi ingagcina silandele isikhijiwe bengamchiya lokho engaphuma.
Umqeqeqi uDodo nguye obeqeqetshe iqembu lecholocho nyakenye ngesikhathi ligunyulwa kusigaba seCastle Premier Soccer League. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leTriangle linqobe leChapungu nge-3-1 nemidlalweni odlalelwe enkundleni yeKibo. Abahlehlele iqembu leTriangle nguDelic Murimba, uLamek Namo kanye loPhineas Pamusi, kuthi iqembu leChapungu lihlehlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leTriangle likhuphuke lahlala endaweni yesine lile miklomelo elithumi lesithupha. Kuthi iqembu lebulawo yesithi lona lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo emine. Ngimile Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Sababa chesa baba sithi gom sithi vosho siphinde sithi gwara gwara silo peps dumoke sigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inkulungwane zamalunga ezanu PF abelesifiso sokungena kukhetho edinga ukuthi amele ibandla lezanu PF abelenkinga ekhethweni lwama primaries. Amakhulu amalunga ebandla lilosekelo lukamnumzana Robert Mgabe ele NPF ahlangana kobulawayo. Siligqiba ke lapha uhlelo sidibaneni njalo ekuseni ngo-past 6. Igama ngu Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.